So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 8 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende waseSouth Africa uvikwa eseqhelise amaphemisi abeZimbabwe abesephelelwa isikhathi ngenyanga eziyisithupha. Ibandla le-CCC lisola amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho ocothozwa ngabaningi. Owe-Patriotic Bill wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Mnangagwa. UZulu uwisa ezimathonsi ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto okubangelwa yikuwa kwedola leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa ubikwa eseqhelise ngenyanga eziyisithupha isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. EzeZimbabwe exemption permits zona ebeseziphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga. Lokho kubikwa kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kulelo lizwe, umnumzana Aaron Motsoaledi, kumbiko awethu lentambama izolo. Umnumzana Motsoaledi uthe amaphemithi lawa asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi. Ngokunjalo, uthe akula sizalwane seZimbabwe esile permit yalolu hlobo esimele sibotshwe kumbe sixotshwe kwele South Africa phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uthe injongo yokuqhelisa isikhathi samaphemisi lawa ikupha ithuba labo abafuna ukufaka izicelo zokungena kwamanye amaphemisi njengoba uhlelo lweZimbabwe exemption permits solwesu lwam. Inengi beselibophe imitshaqana selilungiselela ukubuyela ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Siyasamukela isimemezelo lesi i-directive extender ama-ZTP kuze kuyefika umhlaka 31 December. Lokho-ke kutshengisa mpela ububelo obutshengiswe nguminister we-Home Affairs uDr. Aaron Motsoaledi. Siyambonga kakhulu ukuthi ukunanzelele ukuthi abantu basebe-applya for ama-waiver wakubona kufanele ukuthi abanike futhi elinye ithuba lokuthi baqhubeke be-applya njengoba esho ukuthi uyawasayina lawo ma-waiver. Siyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi bangalithathi ngokulidlalisa leli thuba, balisebenzise ukuwa-applyela lawo ma-waiver ukuze-ke bakwazi ukumigrate baye kuma-mainstream permit. Okunye nje sikhuthaza labo abancedisa abantu ukuthi be-apply online VFS ukuthi baqhubeke bezame ukudinga ama-slots. Sisazama ukuthi kukhulunyiswane le-VFS management ukuthi kuvulwe i-Midrand dedicated center for ama-ZTP njengaba-ke bakwenza phambilini. Lokho kungasiza kakhulu ukwehlisa izinga lokusweleka kwama-slots. Siyajabula kakhulu ngalesi sinqubo.
UMnumzana Bongani Mkhwanazi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla le-CCC selisole amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, obizwa njalo ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill, wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Amalunga e-ZANU-PF apasise lomthetho ku-Senate izolo, njalo abamabandla aphikisayo athi lona ele TCCC lele MDCT behlulekile ukuvimba ngoba izano PF ilamalunga amanengi ukwedlula awabo kuleli dale. Lumthetho wenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bamanye amazwe ikakhulu aphetsheya ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho ama-sanctions. Abayatholakala belecala phansi kwawo balakho ukupika iminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Sixoxele sikhulumeli se-TCCC kobulawayo umnumzana Swithanchiroza yena othi lumthetho uzasetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe kanye labalwela amalungelo kaZulu.
I-Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlangani labantu abavela ephetsheya kuma-Western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF, amalunga e-Citizen Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, yimthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi izithembiso ezabekwa ngumnankagwa engakathatha umbuso ngo-November 2017 izithembiso lezi zazingezamanga.
abeZANU-PF abayibo abawusekelayo lomthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic litho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elithi uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fande ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuyani ukujabulela ithimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labantu abadlalela ibhola, khonokuyana sikubiza sithi patriotism ngesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angazake sibanjwe ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF kuyokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha igugrawundi kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonokho ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-patriotic bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-patriotic bill leyo amazwe omhlaba azabelokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Swithanchiroza yisikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lumthetho uqondane lezigilamkhuba ezisebenza lezitha aji abe-TCCC.
Phela ilizwe limele livikelwe nkomo, ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha nalaphayana abantu, kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe. Ilizwe lifana lomuzi ongowethu. Nxa ungubaba nkomo ngekhaya ulemuli yakho, usiko lwakini lomkhubo wakini landlana awumelanga ulahlwe. Kodwa kwesi sikhathi imikhuba yakhona seyenze senisenza kubi, kwesi sikhathi kuphinde kuphambanisa ezinye izinto. Ucivi la madlozi lwa nxa singathethelanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle. So ipatriotic lena i right yona kodwa imeli banje kuhle ingabi into ephambanisa abanye kodwa ibe into yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze la khona okwesakudolayo uzivusi wethu lo wasamdolwayo owalwelwa ngobonkomo uJoshua Nkomo babeyabehudula ilizwe lelibe lilwela kumele sikulondoloze konoko Nkomo
abawusolayo lomthetho bathi injongo icacile babagawule ukuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezanu PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxaso kuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa ukusegcikeni
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho Nkomo ngazibuya zishuphekisa abantu abashuphekayo Nkomo abantu makhaza yiba abashuphekayo izijeziso zenotho zishuphekisa abantu abasezikhundleni labo Avena bakuzwa vele ngisho abantu bonke abaphezulu labana vele bazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandani labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana uRapatola wabuya eUnited Nations wakhuluma wathi ama sanctions ana la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo Nkomo into ekhona ukuthi xa usiyacela ama sanctions ukuthi ama sanctions zikabuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo yibo abantu abahluphekayo kade sabakhaya abakhalayo kade yonke into eyenzakalayo abantu abantu labo abanye bazihlalele kuhle vele akulahlupha abalani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho so nxa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lo mthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibuleyo ebulala abantu ngumuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esezele ukuthi yena at the end of the day khona okumphathise kambe Nkomo usho abantu nxa bengathi behluphekile ubusuzuza ukuthi usasa uthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabahluphekisa hayi ayisikho lokho Nkomo ilizwe lelingelethu sonke abantu akumelanga bahlutshekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziso zenotho
umnumzana Believe Gawule ulilunga lezano PF Izakhamizi zithi zithwele nzima ngokukhwela mahlayana kwentengo yempahla okubangelwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okungelamkhawulo. Zithi njalo azifinyeleli kalula imali yakwamanye amazwe egoqela eyakwele Melika eyiyo kuphela esifunwa ngamabhizimusi amanengi. Emkambo kahulumende izolo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo nxa liqathaniswa lele Melika kulandela inyathelo leReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika selithengiswa emabhanga wonke jikelele kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hathi le emihlelwa libhanga leli. Kutange, idola leMelika elilodwa belithengwa emkambo kahulumende ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezintathu, 3,600 Zimbabwe dollars. Kodwa izolo, ngemva kwelanga elilodwa nje kuphela, intengo le ikhuphuke yaya ku 4,800 Zimbabwe dollars. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu kobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele ngemali yakwele Melika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Kube umkambo wemali maviki onke ngolwesibili phoyezwa nguhulumende ngemuva kwawo umkambo nakakukuthi ukuthi imali yethu yesekangakanani kambe singaphumphuzana esiphambelile ngento esobale kungangalokho. Now lokukhwela kwezinto kuntengo ikhonjwe mabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ikhwela bena ukwehla kwemali ukwehla kwemali kumkambona bangazele zithoni kanti yini okuzakwala kulimisile yona zele isiwa everything seyiyawo imali yethu ibili zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi shena kuzithi ukuthi ngizokhokhela abantu siphele ndini
ye khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu
thina abantu ngizele iningi abathengi kancane kuphosa okwananzeleliwo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizakhona kumsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisiphizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abamini bezitolo kumbe abathengisa izinto yibo abajenge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona yebo ekahulumende isiwa umkambo ngawona liyamenzela vele kukhona okukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-kela kithi ezimbabwe siyabizwa ngokuthi aziphathelele yakubona kuze sekubatshaza ukuthi labathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelele khonakhona kulezizathu eziningi yona le ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ongekho emthethweni uyabona yibo bezima bezinto ezobukhona ezizweni lethu ngaphakithi
kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho
umntwana ongenanina okuthiwa intandane ngekhethu ngenxa yekhala ukhala ecabanga ukuthi ngabe ngilomama ngabe ngilobaba lokhu okungiphaphazayo nakabe ngiyabona khona kithi singaze size njani sithi sesize sithe nginacezwa khona ekuthini ukukhala uthwala umkhosi ngobunzima bezinto uzwakale endebeni zabantu esitolelwa ngokufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle kubeke liqiniso abantu basiphele nzima imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto zicansa imini zebesuku pho abantu bakamlimbo nabasezitolo abathengisayo benzeni pho abantu bakamlimbo abangabathengi benzeni
libona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe
ithemba eselikwabaningi lisele sikhuphekile linye khathesi abaningi bathumbekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba le mpumela ehlukeneyo kuzaba ngcono
umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi futhi ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uhlangane lenkokheli yezisebenzi zikahulumende ngolwesibili wathembisa ukuthuthukisa inhlalakahle yazo. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhonziso manyano weUnited Nations esihlangane loMongameli Mnangagwa eHarare izolo sikhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza ukuze kwehliswe ingozi zomgwaqo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani ekhaya? Ukhuluma lo gogo lapha. Ngiyalizwa mpela lihlala likhuluma khona lapho kustudio 7 lithi lina hayi zanu ngeke iziphinde libuse phela leli lizwe. Alright, ngilombuzo uma kungaphinde kuphumelele izanu yini inyathelo elingalithatha ngoba ngo-2018 siwinile mpela kliyo kwabonakala ukuthi izanu idliwe kodwa ke kwaba lesimenemene nje ama-results athatha 1 month engakaphumi athe ephuma kwathiwa hhayi zanu bambere lizothini ngoba vele nxani sithi ngikhangele emuva izanu ayikaze yawina okwayo yikurobha kuphela umbuzo lowo ongamphendamphendle khona lapha bathu kenzwisise kahle lizothini
Studio 7 bakithi linjani hlobo bayafakumasakazi lonke zibalwa nini ezami kakhulu kungena obaba kathi thina mama lisishiyela libala nje lithula libeke eceleni lifaka obaba hayi lathi silayo imibono bakithi silayo imibono lisifake ngoba sigcina sesingasela inkulumo sizakhuluma inkulumo yaphelele emoyeni akhe lisifake lathi kuhlelo sizwakala amazwethu emoyeni
umsakazi linjani umsakazi yami ngicela kwelami ubaleni odinga like liyelalele osukile odinga sibili lingakhuluma nami phezu komqhakazi othi khona amasenda athathwa ngumahlomo and lokhu yikho sibila ngithi but okukhona okunye futhi amasendi amanye bayathengiselwa abantu bakithi bayathengisa amasendi bethengisela amasendi ngoba yoyabe le mali ngaleso sikhathi uyabona and futhi two abafoti abasegoli bayashiya abadala ekhaya bengela plani umdala ekhaya ebenesendi edorobheni seca kuthengisa ethezele ngishona ngoba yileqini le mali ngaleso sikhathi so ukwenzi le muntu amashona amafana vele ekhansili yakithi bayaphiwa estendi bayafolela ye but abaningi bayathenga estendi ebantwini sangasela plano ebengela mali ethenga istendi sakhe eziyakhela indlu yakhe yikho okukhwata esihle zoke egolifena futhi libe lizolungisela abadala benekhaya amastendi nxa bestendi belelenzi balungisele alikwanisa but funakulikhulu umuntu engasiza
njani benjani basakazi abahle bakastudio 7 kunye nabalaleli bonke ndibe senza kuphawula nje ngodaba lwezimbabwe lokho kwezama-election yabona ma ngithi ngiyayinazelela nje indaba ye-opposition yasezimbabwe indlela abayenza ngayo nje ubakhangele nje kuzima ukuthi beluwina ukhetho lolo lwasezimbabwe lolo okokuqala indaba yezifungo zamajoyi zona lezo ukuthi abantu bengaxabana bathethelalanani yokuqala futhi embi emphakathini eyenza ukuthi kube nzima ukuthi beluwina ukhetho ngathi akhangele kathesi omonzora ngenxa yokuthi beyehlukana ngembono wababone semuva ngendaba yokuthi delimitation le embi ayilunganga ukhetho alulungelanga ukuthi lube khona amu-opposa abantu umonzora movi ngumuntu othengwe ngumnankakho yizandla kathesi sokuphumile egcekeni ukuthi i-delimitation le imi kanjani yiba sebehlaba umkhosi omkhulu kakhulu into enditshela yona abantu bezimbabwe i-opposition le kachamisa le ezilongo engabambananga lamanye ama-opposition afana nalabo bona la abacabana labo umonzora bona laba kunzima ukuthi beluwena ukhetho umonzora uqakathekile lapha kuchamisa ukuthi behlangane bebe ndawonye beyenza umzabalazo lokubana bekhophe zane bendawonye kodwa ke ezilongo laba abakajamisa bengabantu bamajoyi abaphila ngamajoyi kweshawude bedethisa abantu bemgxekela phansi omonzora ngitsho lamanye ama-opposition vele nevukuyiwini lokhu zene-election yezimbabwe ukuthi bengaliwini ukhetho lwezimbabwe bahlala behlaba umkhosi njalo nje kuze kube nini nini
ngabe onjani umsakazi nabalandeli bo-studio 7 ngiyathanda ukubonga kakhulu umfundisi wethu uThandeko Zintimkandla ngelizwi asinikeza lona every Sunday nginesicelo njalo sokuthi lolu hlelo sokungani lungenziwa maybe kabili or kathathu ngoba luyawuvuselela umoya siyabonga kakhulu uThandeko Zintimkandla qhubekela phambili ngomsebenzi omuhle owenzayo ngiyabonga umsakazi
Yeah. Studio 7, siyabingelela basakazi bethu esibathandayo kanye nabalaleli bakhona. Siyabonga. Studio 7, siyabingelela. Sithi sizo silinyama sikamthwakazi. Siyabingelela. Yeah, ngilokho ngikhona la ekhaya. Kodwa mnyama mahlaba ithola mafuzo afulele. Khona la ku World 3. Sesitela njani ngibuya esikolo sami ngafunda kiso eMganyuni Primary School. Yeah, ay uhulumende weZANU-PF lo akakahloniphi ababalisi. Ngikhulumela ababalisi indaba yamperise babalisini ababalisi mabekhala bethi abaholi imali bayagcekwa kodwa ngicabanga ukuthi umbalisi ufana levoti ufana lama ngizavota ngivotela umuntu ukuthi abe phezulu ngicabanga ukuthi umongameli ezebe ngumongameli udlule ezandleni zikatitsha umuntu ezabe yi-member of parliament udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe lisosha udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe yipholisa udlule ezandleni zikatitsha umuntu abe yi-prime minister udlule ezandleni zikatitsha kodwa ama teacher lo wathathela phansi impela kwesihlahla samazambane ahlonitshwa ababalisi please ZANU-PF akele zinuka amakhwapha akele zame kuzinuka amakhwapha impela ama teacher ahlonitshwe kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba wonke unjenge siyikho lokho esiyikho khona sidlule ezanye zaba teacher so ama teachers ama ukubona ukuthi ahlonitshwa nikeze imali ayiphiwa kulokuthi banikwe nje ama teacher thathele phansi nje hayi hayi akufihlwa phela lokho kwasontamo kafudu ama teacher ahlonitshwe please siyacela
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunamba ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uZulu ohlala ngasempumalanga eMelika usephefumula nzima ngenxa yentuthu embese umkhathi evela eCanada lapho okutsha khona amagusu. Lintuthu ihlasele endaweni esifana leNew York laseWashington DC. Abezempilakahle bathi abantu kumele bagqoke amamaski njalo bahlale ezindlini. Sixoxelo sebenza kuhlangothi lwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Intuthu le izaphazamisa kakhulu labo abalemkhuhlane esifuba ababulawa yimkhuhlane amaphaphu abalama problem ama lung problems ikakhulu abantwana abancane kuthiwa khona intuthu le izaphazamisa kakhulu njalo namhlanje bekukhulunywa nje ukuthi abantu bengaphumi phandle abantu bazihlalele phakathi ezindlini mina lami emsebenzini kubikiwe sibili ukuthi abantu abahlale ezindlini bangaphumi phandle ngoba intuthu le ilakho ukuphazamisa zamisa njengokutsho kwami ukuthi abantwana abancane abalemkhuhlane eyamaphaphu ama lung problems labantu abadala abajayele labo bandise kakhulu ukuthi bahlaselwe imkhuhlane le pneumonia lokunye okunjalo njalo so intuthu le ikhanya izaphazamisa kakhulu ngeke ngananzelela njalo ukuthi so ngani sokulokunye ukukhwehlela nje ngalokuphonga kuba khona ukukhwehlela okungapheliyo ebantwini even emsebenzini wami mphongo abantu bephonga ukukhwehlela kuphonga ukuvumbuluka singazi ukuthi ungabe kuyiyo yini intuthu yonale kumbe kungabe kubangelwa kuyini ukukhwehlela kwakhona khonoko abanye ke bakhala ngokuthi umuntu phonga uqalisa ukuphonga kusuke ezedluleyo engcizimbili ezintathu umuntu aphonga uqalisa ukuphuma umungula nje so asazi njalo ukuthi kumbe umungula lo umuntu ovele ngaza kaphuma umungula siphonga uqalisa ukuphuma umungula ngalesi sikhathi ukukhulunywa ngayo nale intuthu ngibona imfanekiso yeNew York kuwembesile sibili kuphonga uba umbalo engathi lithangi orange ukuthi vele asazi ukuthi labakhona le labo baphila
Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela ezigoqela ukugqoka ama-mask ukuze bangawuphefumuli umoya olentuthu le. Ungathi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bazivikele?
Indaba yokugqoka ama-mask siwagqokile kakhulu ngesikhathi se-COVID. Khathesi besokuthiwa abantu bangasagqoki ama-mask. Asazi ke khathesi nje basokuyathiwa nje ngenxa yentuthu le. Abantu phindanini ligqoka ama-mask. Abantu bazawagqoka yini? But abantu abahlakaniphileyo bayayibona la kuma-television ku-news izindaba lasemfanekisweni nje ukuthi intuthu yangkhona hayi ayimanga kuhle. Ayimanga kuhle sibili. So abahlakaniphileyo bazagqoka ama-mask bazivikele. Uphuma phandle asazi ke njengangapha eMaryland ukuthi abantwana besikolo kusasa bazahamba yini kumbe kuzahamba njani siyabe lokho esimelele siza kuzwa sebe sitho ke abezempila kahle kodwa hayi intuthu le lami ngiyibonile kuyethusa sibili ukuthi kambe vele kuzaphetha ngani sengibona lokuthi ke kwezinye indawo lama flema china bese kuthiwa hayi kangahamba qala muhamba ngoba ama airspace agcwele intuthu yona lo ngabangela ingozi yendizamchina
Unkosazana Brenda Moyo yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Kwanele Mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kusiseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Kololokwana kwamatukanduna.